Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, isicelo esiphanyekwe eSupreme Court ngabe TPC abaxojiswe edelele parliamente lele Senate ngozithi ungunopalajikelelo we TPC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe ilumthetho ndaba usithi asiphanyekwanga kuhle. Ukhulumende wakele South Africa namhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Abezimseki bethule isaziso sokuthi impumela yemihlolisiso ekaGrade 7 eyalumnyaka ka-2023 isikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo esiphanyekwe edalela laphezulu ele Supreme Court ngabe bandla le TPC abaxojiswa eParliament le Senate ngozithi ungunobhalajikelelo we TPC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe yilomthetho ndaba usithu asiphanyekanga kuhle. Amagqetha amela abaxojiswayo laba kubikwa ukuba awalandelanga imithetho edaleleli ekuphanyekeni loludaba. Lokhu kutsho ukuthi udaba lolu luhlela lahlwa lungakahluzwa. Abaxotshiswayo labo bayenelisa ukulungisisa amaphepha abo bebuyele edale, kodwa asenelisanga ukuxhumana namagqwetha abo ukuze sizwe ukuthi bazabuyela na kuleli dale. Okwakhathesi limpumela itsho ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzaqhubekela phambili mhla ka-9 Mpalakazi. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-TPC umnumzana Promising Mkhananzi ngalolu daba.
Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhule le-Supreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu PF ke lo mnangagwa the cost yabantu beZimbabwe. So kunzima ukuthi umuntu ame aye ekhothi athi yena ikhothi izamsiza ngezikhalazo ayabelazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni, kumele libe lengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endabeni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo uyakwanisa uku-approach ama-courts akusiza. Kusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili ukuthi siyabona ukuthi idemokhrasi isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhitshwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangasobe party yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu bulaba okungekho emthethweni futhi. Zonke lezi zinto ziguqela ukujengisa ukuthi amadalethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le TPC sizalwe bamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba barecall abantu ngokwe emthethweni bamiswe, siye phambili ilizwe ke lihlaliseke. Lihlalisekilizwe kwenziwe into A1 kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokathesi senza ama-records kule cholera, kule ama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa amanye ama-elections ade ngafuzanga enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TPC. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ngalolu daba.
Udaba luchithiwe Supreme Court. Isizathu why luchithiwe Supreme Court ukuthi abameli balaba babizwa eParliament kukhona okunye kwama rules awomthetho abangawulandelanga. Manje umthetho usebenza kanje, fine umuntu ongaziyo ngokomthetho uyakhuluma ngaleyo ndlela okhulume ngakhona ngoba ngongaziyo. abaziyo umsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu bakithi. The reason why kulabameli ukuthi abameli baqeqetshwa bafundiswe ngokuthi into ma uyiletha enkantolo uyiletha ekuluphuhlelo. Awukwazi wena ukuthi uhambise enkantolo incwadi oyibhalela mina nje noma oyibhalela anyone umuntu. Hayi, enkantolo kulendlela indlela izinto ezihamba ngakhona. So abahambisanga udaba lwabo ngendlela ebhaliweyo phansi okuthiwa ngama rules of the court, uniform rules, ukuthi izinto zihanjiswa njani enkantolo. So ngenxa yalokho, ma ungakulandelanga khonoko, umthetho uthi wona udaba lwakho lufana lokuthi alukho phambi kwenkantolo. So ngenxa yalokho ke enkantolo sizithi asiladaba phela thina lana, because abazange bayenza njani, balandela ama set down uniform rules of the court.
Siphinde sakhuluma lo Promise Mkhwananzi owe-CCC obesithi hatshi udaba lolu luphazamisa ukuzikhethela kukaZulu, luphazamisa intando kaZulu, lokhu likubona njani?
Umkhwananzi phela uzokhuluma ngendlela akhuluma ngakhona, anti uqhashiwe usemsebenzini, kodwa akutsho ukuthi lokhu akukhulumayo yikho ngempela. Ungabona ngendlela ama-recalls inkantolo ezibambe ngakhona. Kusukela ukubizwa kwababa uBiti ngubaba uTswangirayi, lokubizwa kwamama uKhuphe ngubaba uChamisa, then lokubizwa nje kwabo bonke abantu lokuberikholwa kuze kube namhla. Abantu bayenza imistake becala ukuthi udaba loqala ngubaba uThabang. Hayi, udaba lokubiza abantu eParliament waqala ngubaba uTswangirayi. Warikhola kwakuthiwa ngabe PDP. Waba rikhola kobulawayo saqala ngokuqala ngempela ngemva kwesikhathi eside ukuthola ama-MPs ezanu angu-5. Ngoba wabiza abantu abangu-5 wasuka lapho wayeka wathi no asisa contest lokho futhi abantu ababe kusupporta kakhulu ngoba uChamisa le squad sakhe ukuthi hayi kungaphuchiwe nje kanjalo. Ngithi ngichaze lento le ngoba abantu bayathanda ukuthi uZulu 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 kodwa kudala bemabuser lo Zulu.
Lo ube ngumnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Chabangu.
The Voice of America.
Uhulumende wakwele South Africa namuhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Lokhu kutsho ukuthi ama-permits la asezaphelelwa isikhathi ngomnyaka ka-2025 mhla ka-29 ngoLwezi. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, wazise ukuthi engaphela ama-permits la awasoze avuselelwe. Ngokunjalo ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikhweze amaphepha kugatsha lwakhe ukuze zingene kweminye imikhakha yama-permits. Ama-permits ezizalwane zakwele Lesotho lawo aqhelisiwe. Ama-permits eZimbabwe la ayemele aphele ekupheleni kwalinyanga, uhulumende weSouth Africa esithi izizalwane zeZimbabwe eziwaphetheyo kumele zibuyele elizweni lazo. Kodwa kwasuka kwangenela umthethwandaba wanquma ukuthi amaphepha lawa kuzamele aphelele isikhathi ngomnyaka ozayo. Ukuqhelisa kwawo ngeminyaka emibili ngoMotsoaledi namuhla kujabulise izizalwane zeZimbabwe ezinenye. Untungamili Nkomo eStudio 7 uxoxele esikhulumeni senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa, siyambonga layo ubaba uMtswaledi ukuthi uyicabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu bamigrate to ama-mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kufika kuma mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma bengaapplyela for ama waiver, njengoba chilo ukuthi uyawanikeza ama waiver echo ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama waiver. Umuntu uma ese ku mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ubelula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele senegotiator futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu kabawa applyela ama waiver bamuve baye kuma mainstream permit njengoba ama mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siya kwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025 kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemithi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP process kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalify. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalify. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawevelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhashiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kanikwenze lokho zwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhodi. Ikhodi nakhona yena ya-extenda to June 2024, uminista se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokhu kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye dispensation, kuyabe kufanele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe uma usiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo kulesizalwane seZimbabwe esile permit yohlobo lweZimbabwean exemption permits, umnumzana Eric Svanda othi uke wabotshwa wavalelwa ejele okwenyanga yonke lanxa nje amaphepha akhe ebehlelekile. Le kubikwa kuyinto enzakalayo kwabo kuza abanengi eSouth Africa. USibanda uthi uhlukumezekile kakhulu ngalokhu, njalo uthi uyakwamukela ukuqheliswa kwesikhathi samaphemithi la.
Ngangiphethe i-passport, i-expired passport eyiyo elephemithi phakathi. Ngangingaphathanga ama-passport ama oyi-2, njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi, ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwamejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende we-South Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba le nhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi nginawo lawo mandla ukuthi ngingamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla, kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi samaZimbabwe exemption permit namuhla okuyipermit oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi, ngizizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sika-minister. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi, yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichance nga-apply i-waiver njengabanye, kodwa kwangibambezela kakhulu lokho. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilokho ukuthi manje ngesikhathi ngisejele ngasipenda imali eziningi kakhulu kuma-lawyer. So ukuphuma kwami bengasenamali ukuthi ngi-apply leyo waiver njengabanye, okungilonga ukuthi iyo lento engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi uku-apply i-waiver njengabanye. Angisazwisisanga-ke lapho ukuthi abangaka-apply ama-waiver bona kwenzakalani ngabo kule stage esitsha esibekiwe.
Umnumzana Eric Sibanda yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imizamo yeStudio 7 yokuxhumana labogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo. IZimbabwe namuhla imanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane lengculaza le-HIV ole World AIDS Day. Lolu suku olunanzwa minyaka yonke mhla ka-1 Mpalakazi lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Let Communities Lead, okuyindikimba egcizelela ukuqakatheka kukaZulu ekulisaneni legcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ekhankasela lokusabalalisa ulwazi olumayelana lokuvikela ukuthelelwa i-HIV kanye lokuphathisa asebephila layo eye umguza AIDS Foundation, umnumzana Jabulani Chabalala.
Usuku oluqakathekile ngoba umhlaba wonke jikelele uyakhumbula-ke ngokunzima esawukhangelayo ngensuku lwe-HIV and AIDS. Lukhulukhulu abantu kakhulu kungela mithi esiqondana lokudila legciwane kwalo. So usuku lolu-ke luqakathekile kakhulu kubantu esingama-community guardians, mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi badinga imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wachela emzimbeni womuntu wamgulisa wambulala. Sibe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu oke wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV bebecabanga ukuthi bakithi kasizakala salahlekelwa, kodwa-ke nanku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathesi sikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi mina on the side of the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions ne-National Health Council, they've done really quite an improvement. IZimbabwe yiye kakhulu nabenetwa kakhulu iZimbabwe National Network of People with HIV, National Health Council and the Ministry of Health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo, kodwa-ke into yalokhu ihlupha okweminyaka eminingi i-stigma ne-discrimination, ukubadlulana, ukukhangelelana phansi ukuthi anqawe lokwagula sunganiwana ongani ube yisithutha kumbe nuke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane yena ukuthi ulanda ungikhaya ungumama wendile ungoba ulomkakho, kodwa umkhuhlane wenelisa ukuthi ungangena.
Amazwi akho okugcina, inkuthazo ongabalayo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe nokubambani kakhulu nokuthi bengabandluli labo abagulayo abanatha amaphilisi, bengabandlululani abantu, singabi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hhayi wena uyinje wena uyistofu, wena uyakhudumala, wena ulesobantshi. Sesinikana amabizo amaninginingi, sasiyekele nini khonokho sizikhangele sonke singabantu fanana. Kuyakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphisa impilo esokuthi yena umekahle unganani, umekanzima okunganani. Sikhala ukuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana nayo.
Lo ube ngumnumzana Jabulani Chabalala ongumqondisi wenhlanganiso ye-Umguza AIDS Foundation exoxa le Studio 7 ese-Umguza. Abe zimseki bethu lesaziso sokuthi impumela yemihloliso eka grade 7 eyalomnyaka ka 2023 isikhona. Abazali balakho ukubona impumela ngokuya ekhasini labe zimseki kusukusela namhlanje kusiyafika umvulo okulapho ke abenelisa ukuyathatha impumela isingamaphepha ezikolweni. Abe zimseki babika njalo ukuthi abantwana abaphumelele baphumelele okwezinga laphezulu kulimhloliso bayafika isilinganiso sokuphezulu kwamathumi amane lengxenye ekhulwini i45.57%. Lesi silinganiso sengeze ngokwedlula okuhlanu ekhulwini i5.48% nxa siqathaniswa lesanyakenye esokungamathumi amane kuphela ekhulwini i40%. Kulabantwana abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amane 372,603 abalobe imihloliso ka grade 7 lonyaka. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngokudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Anthony Blinken uthi isivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu labebutho labesipalestina ele-Hamas sibe lezithelo ezinhle okwamagama, ngakho-ke ilizwe lakhe lilethemba lokuba sizaqhubeka. U-Blinken usekwethekeleleni emhlubulweni owe-Middle East namhlanje uhlanganele lenkokheli yele-Israel eJerusalem kanye lomongameli Mohammed Abbas wele-Palestine e-West Bank. Inkokheli yamazwe omhlaba lokhu ithumela amazwe enduduzo emulini yaseMelika ngemva kokubhubha kowake waba ngumphathintambo wobudlelwane walelo lizwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Henry Kissinger izolo eseleminyaka elikhulu 100 yokuzalwa. Kube le mibiko ephikisanayo iphume ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjini, abanye bemsola kodwa abanye njalo bemncoma ngomsebenzi wakhe. UKissinger wasebenza kulesi sikhundla phansi kwembuso yabakhokheli ababili umongameli Nixon kanye nomongameli Ford. ele-Japan lithi selicele ele-Melika ukuthi like lime ukuphaphisa izindizamthina zayo zohlelo olwe-V-22 Osprey endaweni eziphansi kwalelo lizwe ngemva kwengozi yokuwa kwenye yalezindizamthina izolo elwandle ngentshonalanga yele-Japan ebulele umuntu oyedwa. Umsebenzi wokuhlenga abanye abaqembu elikade likulindizamtshina abayisikhombisa abe-Japan bathi lokhu iqhubekela phambili. Ikomiti yedale lephalamende lawele-Melika ele-Congress yokusebenzelana kwamabandla wonke ezombusazwe yethule umbiko wokusola ukuhlukunyezwa kwabantu abakade betshengisela besola umbuso wele-China emhlanganweni omkhulu wamazwe awe-APEC owenzelwa esigabeni ese-San Francisco khonapha eMelika. Abakade betshengisela laba babakhala ngokuthi bahlukunyezwe abanye batshayo ngabamaqembu asekela umbuso weChina. Ukuthi-ke amakhulu lamakhulu abantu abuthene enzikini yedolobho le-New York eManhattan izolo kusihlwa lapho kulumathiswa amalayithi awe-Rockefeller Center Christmas Tree okuveza ukusungulwa kokuthakazelelwa kwekhefu lekhisimusi elizweni jikelele.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Was a Friday liviki silomculi wengoma zokholo i-gospel u-Isaac Shoko Matutu odabuka e-Insiza, yena osethule idlala delitsha elilesihloko esithi amathalenta. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Talenta tina
sina
uso madla wasinika matalenta. Salibonani, salibonani, sidoko zami yalibingelela inyini njabula ngentokozo enkulu khonalapha emsakazweni weStudio 7 ngiphuma eprojekti emakhandeni enkunisiza lapha kwele Zimbabwe. Mina ngiqashise ezomculo ngo-2019 ngibe khona idla lanje lakuqala elilengoma ethingu-8 elibizwa ngokuthiwa i-Don't Cry likhona ku-YouTube. 2022 ngazokhipha i-second album elengoma ezingu-9 ebizwa ngokuthi khona maphindwane kusitsho ukuthi lingenwe yikuyini. Yo ama-albums engilawo kuzokuba le-single track ama-single track ayi-2 ethi yona amathalenta lo Jerusalem.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lapho enyabe ngikhona nyawo indawo ama-CDs ngiyabe ngithengisa ama-CDs lama-flash. Then kwababekhatshana bangakwanisa ukubuya ku-WhatsApp, ngiyabasendela nge-WhatsApp inamba ezithi zona 0774141158 +263 774141158 +263 774141158 yizo inamba engitholakala kuzona kuWhatsApp. Kwabafuna imusic liyangithinta khonapho lithole yonke imusic elikhona lapho, sikhona sila kuYouTube.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli
basinkeli, ngiyabonga kakhulu kwabafuna ukuncedisa ngendlela abafisa ngayo. Hayi khululeka nini, ngoba iqembu ngelenu, iqembu lika Isaac Shoko Matutu, yena ohamba le Bright Futures page.
Bangifisela okubi empilweni yami Nkosi yami, ngoba bayazi akulala bengaya khona.
Nkosi yami ngicela ungihawukele. Amathuzi amabi iminyama bayifuqela kimi baba Nkosi yami. Nkosi yami ngicela ungihawukele.
Ngelaphana uNtungameli Nkomo osiphakulele uhlelo Woza Friday. Sihlangane njalo kolinye njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwabebandla eliphikisayo le-CCC elilahlelwe isicelo ebesiphanyekwe edale le-Supreme Court ngoba lisithi asiphanyekwanga kuhle kanye lokwengezelelwa kokusebenza kwengwalo zema-Zimbabwe Exemption Permits kwele-South Africa. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ebezikhokhela. olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.